ama-members e-TPC athathwe ngamapolisa ukuze bekweshina mayelana nendaba yomuntu abathi ngowezanupiyefu owakhidnephwayo sithumele amaloya khona ngale ngenxa yokubana siyakwazi ukubana izanupiyefu ukusebenzisa izitori zonezi ukubana-ke belungise indaba zabo zokuthumba kwabantu ukuthi lokubulawa ikakhulu kukwamobhleti ali emavikini adlulileyo. So sikhangelele ukubana-ke beyemadale ukuyenzela ukuthi ngicutshungule ukubana-ke wahamba njani njalo-ke ukuthi indaba ibe semthethweni besekupheleleni. Okuyinto esikhangile ukuthi ngabe seamapolisa ayenza njalo nxakuthunze abantu be-MDC nabantu bonke jikelele ikakhulu emanikaleni umntwana owathunjwa ngamapolisa waswelakala waze watholakala amahlambo ancwatshwela manje akuyaza ukubana kwakuhamba njani. Kuyinto esizigamile ukuthi amapolisa engasebenzisi i-selective application of the law, kodwa-ke besebenze endaweni zonke ukubana-ke bezindezele indaba-ke zokuthunjwa nokuhlukunyezwa kwabantu iZimbabwe into ejikelele.
Pho manje lizakwenza njani? Baphethwe njani abantu bolaba ukuthiwa bathumba umuntu lo?
Sive kuthiwa-ke bahlukunyezwe ngamapolisa-ke, so yikho simele ukuthi amaloya engahamba-ke ukuze bethole amaloya azabancedisa njalo sibe kwazi ukubana isimo sabo banjani nokubana engeza amapolisa-ke
ngalomjawo. Ye, ubisingathi lithume amaloya avela ngaphi, amangaki, njalo ubona ngazani bazakunikeza njani?
Amaloya-ke avelela eMtare, abamelela amalungelo-ke, ama-activist, njalo-ke sikhangelele ukubana-ke si-asethene ukubana-ke bafuna benze njani njalo lokubana ngoba okwamanje size kuthiwa bathethe ngecala le-kidnapping. So amaloya-ke sazahamba khona ngale-ke ehlanganisela u-advocate Jabuka ozabe ngamanye wamaloya azabe khona ukwenzela ukubana size nje then nasisuka lapha sizaba nesiqiniseko ukubana-ke i-charge yakhona ivela ngathi njalo-ke bamthatha ngathi ukwenzela ukuthi bekwazi ukubana-ke siya-intervene njani siya phambi.